akona ngono ukukhona sisukhuluma iqiniso ngoba vele ungezwa isikhathi esiningi izinto zingabo ungezwa zizimbi eHarare usukwazi ukuthi linxa usethu siza ngapha vele sebe singela lutho iqiniso elikhonaukuthi isibhedlela sikhona sibili siyavulwa nje ukuthi sivulwe abantu behambe beyefika bebathola odokotela beyathola amanesi but after that akulalutho abalutholayo esibhedlela i-pharmacy is almost virtually always empty i-basic drugs nje ongafuna esibhedlela kwakho amaphilisi abochukela awe-BP ama-pain killer into ezifunakala nje all the time awuzitholi zonke abantu sebesiyabe siyafuna ama-pharmacy and ama-private pharmacy ayadura at the moment ba-charge ne-foreign currency and you can imagine situation esegwanda nge-unemployment ukuthi abantu basuka bayithathe ngapha imali yena le
kodwa emaklinikike labo abafuna usizo nje lokuqala
ikliniki esilayo lapha egwanda edrobheni iyodwa e-council and layo isuka ibe limited ngoba vele ama-resources e-council mancane kakhulu ukuthi angeke akwanise ukurana ikliniki ngokupheleleyo so babe bethembe isikhathi esiningi babethembe sona isibhedlela ukuthi baku-attend ikliniki beku-refer esibhedlela so bese befika esibhedlela bengatholi lutho bese kusiba wesi-ke manje amakliniki angaphandle kwedorobho okuyiwa-refeya kakhulu esibhedlela segwanda akula lutho emakliniki aphandle kwedorobho nxa abantu befika bekhuluma ngapha edorobheni bacaca nje ukuthi akula lutho ngitsho kuyona ibhandisi ngitsho ini emakliniki yindawo nje ukuthi kuthiwa bayafikela laphana kwezinye indawo kliniki yonke ilo ilo nesi oyi-one maybe unesi aid ongaqualified kangako lo nesi maybe omunye nje okusiza ukuthi kuze kuyefika odokotela emakliniki lawo hhayi kabafiki
yake lizwe ngalabo abathi babadlulisela empilo kumbe UBH ukuthi lakho bafika belatshwe yini
baningi bedlulisele UBH bedlulisele empilo ikwenza nje i-health system yezimbabwe yonke sisiyewakathi esilele phansi si angathi uhulumende why engakuboni khona lokhu sibona imali eziningi ziphuma ama-million thize esiyathenga izinto zama-riot police siyathenga izinto ze-army but benga-prioritize ukuthi vele kube ikhiphe ama-health centers.